Indlela esiqale ngayo lomkhankaso njengeMathebelele Institute for Human Rights siqale ngokuya ezakhamizini ezithintekayo ngalolu daba saxoxisana lazo zasitshela ezikufunayo lathi babekela ukuthi umthetho uthini okungumthetho welizwe umthetho we-African Union lomthetho wamazwe omhlaba wonke i-United Nations basebesitsho ukuthi sincedisane ukuthi sifuqe kwenziwe ngomthetho njengoba besike satsho esikukhanyeleleyo kuyimfuno yezakhamizi njalo eziphathekayo kulolu daba impendulo kumbe ngathi indlela uhulumende athi ufuna ukubamba ngayo lindaba nxa kuyikuthi uza kuma ezwini lakhe uhulumende ayibambe ngendlela abeka ngayo kungaba yinto encomekayo ngoba i-master plan i-relocation master plan kumele ibe khona njalo futhi kumele iyenziwe kumbe isetshenzwe kugoqela bona labo abaphathekayo kulolu daba kodwa ngaphandle kwazakhamizi ezizasuswa uhulumende kavule futhi avumele lathi inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi sincedisane laye ekuthini li-master plan ikhanyelwe ukusetshenzwa kwayo okwesibili kuvele kuyikho okufaneleyo ukuthi kumele izindlu lezakhiwo zonke lemfuno zabantu kwakhiwe abantu bengakadudulwa basuswe lapho akade behlala khona besiya kwenye indawo kodwa kasingeze sachaya umbululu khathesi ngoba la kusesengamazwi aphuma emsakazweni u-document e-master plan kayikaphumi ukuthi ibonakale ngoba kumele kube logwalo olusemthethweni oluphumayo eliyo le-master plan yiyo esingaqala ukukhuluma sisukela kiyo okwesibili njalo sikhangelele ukuthi sibone ukuthi uhulumende uza bamba njani udaba oluhluphe eZimbabwe udaba lwe-corruption ubugwelegwele esibubona bugcwele kuma projects anjengala lapho kulezinto ezenzakala khona zisenzela izulu ngoba khathesi singaphanga sichaya umbululu kanti sesichayela umbululu enye njalo i-corruption nxa kuyikuthi uhulumende uzimisele ukusebenza lindaba ngokumgceke kungela corruption yikho sithi thina kaveze phela avumele lathi njengezinhlanganiso ezizimele zodwa sibuye simonithe indlela okuzasetshenzwa ngayo thina esizakwenza ke njengenhlanganiso yeMathebelele Institute for Human Rights yikuthi sizasondela futhi njalo kuhulumende sitsho ukuthi sikubonela kutshoyo sicela kasiphe umgomo wokuthi sisondele eduze kwakhe sibe lilihlo elincedisana lozulu ukubona ukuthi indaba ze-procurement eze-tendering lakho konke okuzenziwa kusakhiwa kwenziwe kuhle kwenziwe nge-standard esiyiso esingasoze siphambanisa impilo kahle kaZulu njalo imali isebenze ngendlela eyiyo akubanga khona ubugwelegwele.